Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza eseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni Studio 7 ngomvulo mhlaka 12 Nhlolanja 2024 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Makawa kuthethe imota ezingu 50 zayimpawunda ongacabange ukuthi ezingu 5 zangkona uma singacabanga ukuthi etrizwe singaba yezinye ezalana zenza amacala azisekho kuleyo ndawo.
Amapholisa kobulawayo lamuhla athi athathele abatshayeli bezimota zamakhombi lamahonda fit abasebenza ngongekho emthethweni kumbe lapho abavungavunyelwa khona imota zabo ezifika amachumi amahlanu 15.
Asiyakunesilimisa ukuthi abantu bayakhipha kumbe kabakhipha kodwa abantu bathethwe abantu abathethwe laba abeleyase imizwe indawo leyo i-resettlement angithi umuntu angakhula kumele ayewakha aphume ekhaya so abantu beinyongethi ngibhoti bathiwe izindawo so abantu bagcinabe zisathi ngesiphume sekwakha umuntu angakhula kuyesaye kuhlasa.
Izakhamizi ezingama-200 ezibotshwe ngeviki ephelileyo zithethe samacala okuhlala enyandeni resettlement scheme eGwanda North okungekho emthethweni zikhangelelwe ukuba zizabuyela emthethwandaba ngeviki ezayo. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump ubesemthethwandaba waseFlorida namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa kobulawayo namhla athi athathele abatshayeli bezimota zamakhombi lamahonda fit abasebenza ngongekho emthethweni kumbe lapho abangavunyelwa khona imota zabo ezifika amachumi amahlanu 15. Esikhulumeni samapholisa kobulawayo umnumzana Abednego Ncube uthi inyathelo leli lizakwehlisa izehlakalo zokwephula kwemithetho edolobheni lakobulawayo ngoba iningi lazo lisenziwa ngabatshayeli laba abazakala ngokuthi ngabemshikashika. Mnumzana Ncube utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi basanda kubopha abantu abathathu abantshontshe inkomo besebenzisa imshikashika le ukuthwala inyama yazo.
Siyahlala senza nje ama-operations athatha 5 days, 3 days ngoba injongo yamapholisa ngeyokuthi i-city center ingabi le-congestion. Imota lezi yathola zimile e-center yemigwaqo azidingi lama-parking azidingini. So ma ngingakuchasela ukuthi kwesinye isikhathi zenezimoto ezihambahamba e-city ngama-honda fit ntambama uyathola zibaleka seziguma ama-copper cables esigijima lawo ngelanga uthole ukuthi ziyabanjwa zilode inkomo yonke egcweleyo kunywa amapisi. Ngikhuluma nje bengikhuluma lama-farmers ayemguza lamhlanje ngenkomo ezitshontshwayo izolo lokhu sibambe abantu abathathu omnyule 61 years omnyule 52 omnyule 21 begamule inkomo zomuntu ezinhlanu bazama ukuthi bangene lazo edolobheni lakobulawayo. So imota lezi sidimshikashika zile misebenzi eminingi emibi eziyenzayo.
Ngezinye indlela okwenziwe lamhla ukuzanciphisa izehlakalo zobusela.
Ye kambe ma kungaba kuthethwe imota ezingu 50 zayimpawunda ongacabange ukuthi ezingu 5 zangkona uma singacabanga ukuthi etrizwe singaba yezinye ezalana zenza amacala azisekho kuleyo ndawo lakho kulakho ukunciphisa. Kodwa into enciphisa kakhulu yikuthi uZulu abambisane lamapholisi ukulwisana lamacala only if kule change of mindset ebantwini bakithi bengakhangeleli ukuthi imithetho yonke ekhulunywa izobahlukumeza kodwa bakhangeleli ukuthi lakho kuyenza ukuthi baphephe ngoba silabomama abaningi asebajengulwayo yizo zona lezi mota futhi abanye sebathathelwe izimali yizo zona lezi mota uthole ukuthi ezinye zakhona ama-number plates ziyawazingela. Umuntu okuhamba ngemota ekwazi ukuthi kakuhlosanga ukuyawona ngeke akhiphe i-number plate emoteni yakhe.
Ungabaxwayisa uthini abantu ngalolu daba langokunye okukhula imithetho?
Okuqakathekileyo ebantwini masekuhlaleni yikugcina umthetho. Inkampani ayikuthi indawo asisebenze endawonye lamapolisa ahlose ukuthi agcine ukuthula esigabeni and kuhle kangakanani ukuthi loba kuyisihambi loba nguwe umhlali wakobulawayo ungena e-city center uyithole nje indawo yokuphaka imota kungela mota kumbe emgwaqweni uyenelise ukuthi udlule emgwaqweni uhambe kuhle. kahle ungala muntu ezimile isenda ngwaqo ezinye ziyalayitsha omnye ubuye wayicisha imota isenda ngwaqo sokungazathi njengendawo njengalamthetho kuhle ilizwe kumbe idolobho njengebulawayo omuhle kangaka kuhle maye labantu abagcina umthetho abatshayeli abaningi bagcina ukulandela imithetho yomgwaqo belo instructor kumbe examen e-VID engavele athole nje isitikitana esimvumo yokuthi atshayele imota usenza umathanda sekubeka kajani hayo ikhodi vele kabasayibambi bayakhatha amakhona bayangena ama-rodrobhoti bayaphaka isenta yonke into nje ebebeyivika bese-VID yiyo abasebeyenza kodwa abantu asibaleni amabhuku siwazini umthetho sisebenzeleni kuhle lamapolisa konke kuzasilungela ngiyabonga
Lo ngumnumzana Abednego Ncube isikhulumeli samapholisa edolobheni lakoBulawayo obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Izakhamizi ezingamakhulu amabili 200 ezibotshwe ngeviki ephelileyo zisethesa amacala okuhlala enyandeni resettlement scheme eGwanda North ongekho emthethweni zikhangelelwe ukuba zizabuyela emthethwandaba ngeviki ezayo. Bezikhululwe okwesikhatshana lidale likamantshi. Izakhamizi lezi ngabantwana abalabazali abangeniswa ngohulumende kuleyo ndawo ngomnyaka ka-1982. Badonselwa ihlahla ngoyise. Omunye wabo umnumzana Dennis Moyo uxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7.
Akuyakwinesiqiniso ukuthi abantu bayakhithwa kumbe kabakhithwa kodwa abantu baphethwe abantu abathethwe laba abele yakhe inyuza indawo leyo i-resettlement angithi umuntu angakhula kumele ayewakhe aphile ekhaya so abantu beziyongeting for ukuthi bathole izindawo so abantu bagcina-ke decide ngosiphume sekwakho umntwana angakhula yethayela ihlahla nami ngomunye wabo abaphumayo ekhaya njengabo labo zikhuluma nje
lawo ngomunye wababuthwayo yini kumbe kuhamba njani
mina ngiphuthoka unfortunately bengingekho bengisemzingwana sengizungela khona njengamanje
so singathi bathini bathi libotshelwani manje
kuthiwa abantu bahleli ngokungekho emthethweni so kumele abantu umuntu abuye ayihlala endlini lapho aphuma khona sibaditha singufakise ekhaya vele kangivumi angivumi kumele nje ye wakhoa umuntu lapha ehlahlela
singathi libangaki elibhekane lakhonokho
Pho
baza kuya ngapha abantu bonke la? Pho liza kwenzani?
Thina sizifunele ukuthi bonke abazakutho nxa benendawo lapho abayaziwo nabazafisa kuyo sizoya khona ngoba ningakwazi ukuthi umhlaba uyazalwa yini umhlaba uyakhula umhlaba uma unjalo and sewathi i-state resettlement aku-tribal trafficking abantu amafihlo abantu and laba abadala abathiwa abathiya abayi-100 bakhuluma ukuthi nabo lawa ngamafuso domafuso khona ase-resettlement sengasisusuka thina siyakwakha laphana abeleze kulungeleseekuludala
bese liyakhe kanganani imizi yenu khonapho
bese sakhe kakhulu kakhulu ngathi ilist oyakhile laphana umuzathu uyaweba o-2000
manje imali lizayiphiwa nase kudilizwa khonokho
angibeni isimo sakhulumbeeimali abantu abangayiphiwa
bakhululwe kumbe lokho bebothiwe icala bayithesa ukuthi benzani bangaki bonke abathathwayo
ngangikhangela kumele baye ekhoti
sebethisile yini imizi yeni kuni babayitshisanga
Lo ngumnumzana Dennis Moyo obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 esenyandeni eGwanda North. Amagqwetha kamnumzana Job Sikhala owatholakala elecala lokuloba amanga enkundleni yeFacebook asecele umthethwandaba ukuba uqale udinge ulwazi edalele High Court ngecala leli ngoba isiqa somthetho osetshenziswa ngabachuchisi siphambana lesisekelo sombuso welizwe kodwa abachuchisi bona bathi kumele ajeziswe ngakwenzayo kubika umlondolozi Ndlovu
Sokubulala bekugcwele abantu emthethweni ndaba we-Route and Road eHarare behlabela besekela uSikhala bethi ukumele amacala akhe wonke awetheswayo alahlwe khatshana. Abatshutshisi bakarhulumente bebeqonqosela ukuba umthethweni ndaba wethule isigwebo esilukhuni besithi indlela aloba ngayo enkundleni yeFacebook yangcolisa isithunzi selizwe. Kodwa amagqwetha kaSikhala athi kwephulwa isisekelo sombuso welizwe okwenziwa ngabatshutshisi. USikhala obesehlale umnyaka lengxenye esentolongweni utholakale lecala lokuloba amanga esithi kulomntwana owabulawa ngamapholisa ezemhlane kanina usanda kugwetshwa iminyaka emibili ebekwe eceleni kulandela ukutholakala kwakhe elecala lokutshotshozela uDlakela. Umtshutshisi kudaba lolu umnumzana Anes Chirenje utshele umthethwandaba ukuba uSikhala kumele agwetshwe okuqinileyo ukuze uZulu afunde ukungaqambi amanga esebenzisa inkundla zokuxhumana. Igqwetha lakhe umnumzana Harrison Nkomo ufungiwe emva phansi esithi umthetho uSikhala atholakala elecala ngawo uphambana nesisekelo sombuso welizwe. Unkomo unikeze inkantolo umzekeliso wesinqumo esethulwa lidale le High Court ngesikhathi likhulula intatheli izindaba uWopoji Ngono. Idale lathi isigaba 31 loba ukuthi uSection 31 subsection 1 paragraph A somthetho weCriminal Law Codification Reform Act asikho emthethweni. Unkomo ukhuthaze uMantshi uFerris Chakanyuka ukuthi athole amacebo e-High Court engakagwebi uSikhala.
We are emphatic and we are clear that the conviction is wrong. We have told the court that this is no longer part of our law. Mrs. Kala was charged, convicted, prosecuted and convicted under a non-existent law.
Sichilo ukuba watholakala elecala elingekhoyo, wabotshwa, wathoniswa, watholakala elecala elingekhoyo emthethweni.
Igqwetha elibona ngamalungelo oluntu umnumzana Gula kwashe Zulu uthi vele akukhanyi ukuthi uSikhala wephula mthetho bani.
UJob Sikhala angabuyela ejele ngenxa yokuthi iZanu PF iyambona uJob Sikhala ukuthi unamandla ukuthi angakokhela i-political party or angakokhela i-demonstration or any into iyenza nezinto zembusazwe.
Kodwa elinye igqwetha umnumzana Libert Ncube uthi okwamanje uSikhala akalanyathelo angalithatha engakagwetshwa.
USikhala kamelele ilanga lakhe aphiwe isigwebo. Nxa udaba lwakhe lusasekhona kumele ayeda le High Court esegwetshiwe hashi kathesi.
USikhala uzaphenduka emthethwandaba ngolwesine mhlaka 15 Nhlolanja lapho uMantshi akhangelelwe ukwethula isinqumo sakhe kudaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Ukuthola usizo lokwelatshwa ezibhedlela kuqhubeka kusiba nzima kuzizalwane zeZimbabwe ezikwele Botswana, ikakhulu lezo ezingela maphepha okuhlala kumbe okusebenza kulelo lizwe. Noma nje uhulumende esithi abagulayo loba abalimeleyo kumele baphathiswe kungakhathalekile ukuthi bavela kuliphi ilizwe. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHebron kwele Botswana.
Abanye beZimbabwe bakhala ngokungatholi usizo olupheleleyo uma beludinga isibhedlela zakwele Botswana besithi izisebenzi emtholampilo zilobandlululo kwesinye isikhathi. Esibhedlela esikhulu se-Princess Marina se-Hebron abanye bathi babhekana lobunzima ukuthi bathole usizo lokwelatshwa ikakhulu uma bengela maphepha okuba selizweni. Ensukwini ezisanda kwedlula kulomunye ujaha odabuka eBinga otshaywe yimota waphuza ukuthola usizo esibhedlela ngenxa yesimo sakhe samaphepha. Ugcine ebhubha esibhedlela se-Marina ngempela viki. Izihlobo zibikwa zisithi azila mali yokuthwala isidumbu ukuthi siyobekwa eZimbabwe. Omunye weZimbabwe umnumzana Abraham Komo uthi usebuhlungwini ngemva kokuhlinzwa okungahambanga kahle khona esibhedlela se-Princess Marina. Abemuli bathi uNkomo usekhitshiwe noma nje elokhu esebuhlungwini ngemva kokuhlinzwa esiswini. Unkosazana Sibongile Ncebe onguye ugcine uNkomo uchaza ngesimo sakhe.
50 days abam attenda. Second day abam attenda. Kuthi ngelanga lesi-3 bangkhona bem attenda bengitshela ukuthi ama x-ray ezikhona.
Uthi ngemva kokuhlinza okwasuka kwahamba nxele ukuthunga sokuqhaqekile.
Bathe bamoperatile kwahlala kwathi sokusuka ubo 28 2007-2008 kunapho i-operation yan yabiwonakalela ngaphakathi yabi siyaqhaqhika babe besinxa ngathi singisiyababa ukuthi nje i-operation le isinje kwenziwa njani babe besithi ayisathungeki sokuyani ukuthi kubhandise kuze kube right and then kwathi izolo babe besiyamkhipha babe sithi ngebuyela endlini manje ngilaya endlini and we need to wait ngimhambise edeyile esibhedlele siyagezisa isilonda leso.
Uncebe uthi usethwele nzima ngoba engasebenzi kodwa kumele adingele isigulane amaphilisi njalo ayisibhedlela nsuku zonke. Lanxa angaze aye ekhaya uthi akabone ezathola uncedo olungcono njengoba lesibhedlela zeZimbabwe lazo zivele zingela ncedo. Okunhlanganiso yeZimbabwe Community in Botswana umzana Sifas Chuma uthi kukhanya usiba lobandlululo kwezempilakahle.
Indaba lezi ziyahlupha kakhulu ngoba kathesi kunje enalo umfana otshaywe imota webhinga uyathola ukuthi lo muntu omtshayileyo akula lutho vele oluzenzakala kuye ngoba utshaya umuntu okuza kuyahlupha khona lokho njalo uhlupho olunye yikhona lokho ukuthi abantu abangabokuza yithi kuphela beZimbabwe phandle kwamazwe.
Uchuma uqhubeke esithi sokwesikhathi ukuthi ofisi yomeli weZimbabwe ibone ukuthi yakhulumela ikakhulu abalamaphepha phezu kwendaba zempila kahle.
Umthetho uthi wonke umuntu ogulayo kumele ayelatshwe eBotswana kuhle lokhwana kodwa okwenzakalayo nxa umuntu esethe wagula khona practical akusiko lokho okuphezulu emthethweni. Okwesibili ngibone ngathi embassy yethu eseBotswana kuyamelikhangela isindaba zona lezi ezama illegal immigrants incetsana leBotswana ukuthi abanye abantu uyathola ukuthi umuntu wenkosi uyasebenza uyakho ngophilile kwehlulani kanti uthi ancediswa pure permit kwenza abantu bangaba documented abantu bayasebenza bekhululekile benelise lokuziphathisa nxa begula kumbe bathatha medical aid.
Iofisi yomeli weZimbabwe leBotswana ithi ivame ukuthola imibiko yokuhlukuluzwa kwabanye ikakhulu abalamaphepha njalo yenza konke okusemandleni ukuthi ikhulumisane leziphathamandla zikahulumende weBotswana. Omele iofisi yeZimbabwe eseHaboroni umnumzana Henry Mukono weShuro uthi wonke umuntu noma yilamaphepha kumbe lamaphepha ulelungelo lokuthola usizo lokwelatshwa.
But you may realize that a number of the others, their number of people have been mistreated. People take advantage of the fact that they are not documented. But it doesn't mean that if you are undocumented, you should suffer from unfair.
Ungakhangela indaba eziningi zabantu beZimbabwe abangaphathwa kuhle ngabangalamaphepha. Kodwa akutsho ukuba uma ungenamaphepha awusela lungilo.
eZimbabwe leBotswana asanda uqhuba umhlangano wesine weBinational Commission lapho kuthintwe indaba ezitshiyeneyo. Ekhuluma lentatheli izindaba emaphethelweni alumhlangano umongameli uMkhwetsi Masiswa kweleBotswana uthe ukungena kwabantu besebenzisa izithupha hashi ingwalo zamapassport kuzaphathisa uqeda indubo ezibhekane labahlala elizweni ongekho emthethweni. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseHaboroni kweleBotswana.
Ingcwethi zezombusazwe zithi umongameli Emmerson Mnangagwa udlalisa imali ngokuya emihlanganweni engalethi inguquko elizweni. Nomzana Mnangagwa useDubai lapha azangena umhlangano wamalanga amathathu oWorld Government Summit, umhlangano lo ongenwa ngabakhokheli bamazwe angamathumi amabili namahlanu 25 lenhlanganiso ezijiyeneyo uhlose ukuthuthukisa ubukhokheli bakusasa. Ukuhlaziya loludaba eStudio 7 ixoxa lolandela ezombusazwe owake waba ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Iyananzela ukuthi umhlangano ibamenye ethatha indawo bese sinanzela ukuthi lakunye elizwe leZimbabwe owethu umongameli uMnangagwa upresident uba yingxenye yaleyo mhlangano. Imhlangano ethu eminingi kangako kodwa singananzeleli xa sebehambe kuleyo mhlangano sinaze sibone untshintsho olukhanyayo eZimbabwe ngoba ngasifa ngotshintsho sikhumanga ukuthi lapha sivusele zomnetho welizwe sesithoni lapha sikuthe ngxenye imhlangano enjengale bekhala lenxa yokungavela khona ngale kubeswa kule mpumela ukuthi sithole abantu abangabuya bezo kuphelela umnotho welizwe ngokuyinvesta eZimbabwe. Kodwa khonoko achazise kuboni nanxanje kuba yimhlangano enjalo abantu abaningi eZimbabwe kathe sesinanti upresident uyahamba nje ukuthi achithe imali yeZimbabwe kuya khona but eqinisweni ukuthi kuvuselele ezomnotho welizwe kuvusele impilo zabantu kulungiswa kuyo-improva kwe-service delivery ulungiswa kwemigwaqo njoba kubona imigwaqo ethile ukuthi izibhedlela zibe le mithi ukuthi izikolo zibe nezikolo abantu 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 bezibazwa zibeyothi hayi kuyindlela nje ukuchitha isikhathi esiwokuthi kudliwe imali kodwa kungela mpumela ekhanyayo ebambekayo.
Umhlangano lo uhlose ukukhangela izinto ezingaphathisa ohulumende besikhathi esizayo njengeZimbabwe. Libona sengathi lokhu kuyahambelana nale Zimbabwe?
Ye, eqinisweni into esithi besilale eZimbabwe ukuthi ngakhuthwa ngohulumende wakusasa. Siyananzela ukuthi eZimbabwe akusiphathi isikangako ngoba sibeke sithethe ilizwe siyakwazi ohulumende obekhona eZimbabwe sibe ngohulumende oyedwa weZanu-PF. Ngokunjalo futhi ngananzelela khaya ungathi lokwenza kwezinto kwama-systems afakiweyo eZimbabwe akutshengisi uhulumende ulayo ingqondo yokuthi kusasa kube labanye uhulumende abangangena abangasozantiwa. So ngokunjalo sokuthiwa nokwenziwa kokuthi engxenye le samite ekhalibana ilungiselele uhulumende abanye abazayo kusasa kuzaba nzima ngoba bathi bona isithole bathi teach an old dog new tricks.
Sizwe umongameli weRwanda umnumzana Paul Kagame esithi iAfrika kufanele ibe lelizwi linye yena lisukuzimela njalo isebenzise ukutholakala okuzekazileli ukuthi izithuthukise. Libona sengathi amazwi la angaphathisana.
Yes, le inkulumo enhle ledwa ngumongameli uKagame njengoba ekufaka and futhi ngumkhumbulo omuhle ukuthi ke sifunde ukuthi njengeAfrika into zethu zibambe siziku-improve thina ngoba ngakhayela ngasikhuma ngeAfrika sikhuluma ngeZimbabwe silezinto ezingeyama-minerals esilawo ezenzele ezenziwa phansi eziletha imali eningi ukuthi vele ilizwe singazivela kube khona into ehluphayo ukuthi into zokwalezi ezidedwa phansi amazwi singadiphe eZimbabwe lapha zidliwa abantu abantwana kulobugwelegwele kule corruption kulabantu abathatha izinto bezivela. Siyakhumbula kathesi ukuthi okwenzakala ngale mali kaleni endaba yamadamu kule mali ka-16 billion eyanyamalalayo lokngakho umongameli losowasishiyayo umoya umgabe wavuma ukuthi imali enjali inyamaleni kodwa kula nto eyenziwayo. So zama ukuthi amazwi kaKagame ngamazwi amahle kodwa ngendlela esibona eZimbabwe abantu belobu ubugovu abanabo asiboni kungenzakala khonokho ngoba lokho esiza kuthola bona abalitshwana abalamandla abasezikhundleni abalamalinki ezantiyem iba badlabodwa bengayimprove impilo zabanye abantu.
Lo ube ngumnumzana Ambrose Sibindi olandele zombusazwe njalo wake waba ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association exoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Namhlanje ugatsha lwezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba kuhlangothi lweGlobal Engagement Center lwethule umbiko oveza ukwethulwa kwemibiko yamanga ngokuphathelane lohlelo oluqhutshwa ngeleRussia emazweni awezekazi leAfrika leAfrican Initiative lokusabalalisa ulwazi lwamanga ngamazwe aweEurope leleMelika. Lolu hlelo lubikwa luqhatsha intatheli izindaba zase-Afrika eziloba ebulenjini ama-bloggers lozulu jikelele ukusabalalisa lawo manga agcona amazwe athi iMelika le-Europe. Kweziphathelane leMelika owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Donald Trump besemthethandaba waseFlorida namuhla lapho amagqitha akhe labachuchisa kade bevezelana okuza kwethula emthethandaba ngesikhathi ethoniswa icala lokugcina ingwalo zikahulumende eziyimfihlo emzini wakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lohlala eMelika umnumzana Dan Moyo odabuka kwele Zimbabwe.
Ngikubona bathisayike, I think mina angiboni ukuthi Supreme Court ingathi upresident akumelanga athoniswe.
Ukutsho ngaliphi?
The constitution I think no one is above the law. So angazi ukuthi bayisebeinterpreta ngayiphi indlela isiqane to president.
Kodwa na umbono wakho ubona ngani bangagcina bezithi hayi upresident kumele avikelwe ngoba ngesikhathi leso uyabe sehofisini sengenza kufunayo. Kodwa ke phela sike seze umthetho ndabo sithi kaba upresident ngathi opposition ibulawe.
Yeah, I think ama argument anjalo aqakathekile ngoba then where do you draw the line? Kumele kube le line phela ukuthi hayi upresident okuthize angeke akwenze angathoniswa. So I think things were case by case, with people like this are relief, and then Jalo, immunity upon a Pelera, a terrible Pelera.
Ye, Kotag, one of them civilly, I'm Quaver, Tene Valelo, Kumbanga Valelanga, that you are telling Gena for two presidential election young colony.
Well, there is a very high possibility with the Bangamtola Eritala, which the local area was. That's why, you know, my campaigner, we are Muslim, Telaban Bars, with the Jalo Nama Seve, Avawenza, the Muslim Bangutti, the Noma Anga Valero, IHE, is on Votela now. In our article session, I made this moon to nominate him with a contest to run president. So, me now, one of our movements, but still, I will call up a
lot. Well,
we are Republicans, we are citizens of a very chilutanga winner who's needy part of Napoon.
Umnumzana Den Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika ubeqoxa lo Gibbs TV Studio 7 eseVirginia. Okwamanje wathi siphe ithuba linabalaleli beStudio 7 lisipha imibono yenu.
Sanibonani, sanibonani studio umuhle, studio 7 umuhle, siyalibonga ngendaba zenu ezimnandi elisinika zona, livula labantu abangaziwa ukuthi eZimbabwe umnanga kwenzani ebantwini. Ngicela ukubingelela abantu, ngibingelela imuli yami esemandawo kublock O, mandawo A, uMashingo unkosikazi wami, labantu abamoshinga, uPatience Moyo, Anele Moyo, Diana Moyo, Shon Moyo, Precious Moyo, Patience Moyo, inkingi. Limani batwabami izulu njengoba selibuyile, ngiyabonga kakhulu kakhulu umsebenzi eliwenzayo. Ngithi kuStudio 7 ngibonge kakhulu kakhulu umsebenzi elisinika wona. Ngixwayise njalo kumaphoyisa eZimbabwe, hhayi amaphoyisa eZimbabwe ngelani ukungena kupolitiki, liyayangisa. Kungaboba yimidlwane ethi noma umuntu lo muntu ofika ekhaya ethwele ukudla uyamkhotha, hhayi ngelani kuba ngemidlwane. Alikeli kusebenza umsebenzi welogodo. Indaba yegugurawundi kakaphosinduna siyalicela phumani endabeni yegugurawundi lidingani izinduna. Yikho lalikuphela izimoto ukuthi livalwe, yini eliyayikhuluma? Kanti lalingaphi izinduna lazo zazingadi zaziziyekele ukukhuza ngesikhathi zikubulala abantu? Yikelani kuba abathengisa izinduna zeZimbabwe, hhayi kuyayangisa lokho olukwenzayo. Zathi aselihloniphi, sabulawela lina selifuna ukugxumba, ligxumba lake lakubona ngaphi kuloku kuthoniswa okunjalo.
Injani basakaza bestudio 7 ukhuluma lo Sithandazile Ndlovu, ngiyenza i-audio yami ngilana e-South Africa eFosloras. Ngithanda ukubingelela laba abalandelayo lapha eJohannesburg, ngibingelela ibandla engingena kulo i-The Followers Church of Christ under umfundisi uMbatha. Ngisuke lapho ngibingelele uKhalphani Chuma umntakadade wethu kanye lo-Ro uDali. Ngisuke lapho ngibingelele uThembi Nkomo lo Baby Sikhosana lo Ntethelelo Sikhosana lo Vusi Mthethwa lo Nana Mthethwa lo Toso Mthethwa. Ngiphume kwele South Africa ngiye eWobulawayo, ngibingelele uChris Owen Ncube. Ngisuke lapho ngiye Cholocho ezweni eCapital City eZwane. Ngithi njani sikhangezile Dube dadewethu lengane yami uHamoni. Ngithi ngikhona lapho ngibingelele izakhamizi zonke zaseMcetshwa. Ngithi njani zihlobo zami, umnyaka omutsha mina ngawuboni kahle awukangicacele ngempela ukuthi uhamba njani, kodwa sibonga umusa ukuthi bana siyaphila. Ngibonge Studio 7.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Singakehlukani sobo wathi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebe zikhokhela. Amapholisa kobulawayo namuhla athi athathele abatshayeli bezimota zamakhombi lamahonda fit abasebenza ngongekho emthethweni, kumbe lapho abangavunyelwa khona imota zabo ezifika amachumi amahlanu 50. Izakhamizi ezingamakhulu amabili 200 ezibotshwe ngeviki ephelileyo zisetheswa amacala okuhlala enyandeni resettlement scheme eGwanda North ngokungekho emthethweni, zikhangelelwe ukuba zizabuyela emthethwandaba ngeviki ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguJabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.